Nhau ini ndini tanono kawande ndiri Washington DC ndichiti musvera zvakanaka.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 wolesithathu mhla ziku 15 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcini isihlalo webandla leCCC umnomzana Job Sikhala ubuthiwe izolo esetheswa icala lokuphehla udlame oluqhamuke esililweni sika Mo Blessing Ali enyathime. Ilizwe seliphakathi kokukhala njalo kulandela ukubhubha komunye njalo owake waba umkholi webutho uMajor General Sydney Bebe.
Akuselakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo. Kuyatholakala.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eTsoro Otso Sun Development Trust ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphathise inhlelo ezigoqela ukulotshwa kwengwalo zolimi lwabo lona olubikwa lungabhaleki lula ngoba lwehlukile lezinye indimi.
Bekungakhulunywa kakhulu ngamaTshwa, avele lolimi belungazakali, kodwa sithe sesiqalile yona le nhlanganiso kwasekuqala ke ukuvela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla leCitizens Coalition for Change umnomzana Job Sikhala ubuthiwe izolo kulandela udlakela oluqhamuke enyathime izolo esililweni sika Mo Blessing Ali owabulawa ngesihluku. USikhala nguye njalo igqwetha lika Mo Blessing Ali. Izolo ebusuku imota indlu lesitolo sesiphathamandla sebandla leCCC umnumzana Odious Makamotsi kubikwa kutshisiwe. Lokhu kulandela ukutshiswa kwendlu zeziphathamandla sebandla leZanu PF emini izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leCCC. USikhala utshele uEzra Chisas Banda weStudio 7 ecingweni esestokisini seHarare Central izolo ntambama ukuthi mpela uvalelwe.
Zeka Mo Blessing Ali live.
Where are you now, Job?
Harare Central Law and Order.
Are they detaining you?
Yeah, so I'm watching again.
Forward exactly. What is the charge?
Inciting public violence.
Are you alone? They arrested you alone?
Yeah, I'm watching. Yes, I did.
All right, my brother. All right, keep me updated, please.
Yeah, sir, very publish it, Juna.
All right, thank you.
Yeah, my phone was by Okunye. The phone lawyer is why he is like a new sound on the way, but so human rights not that called that.
All right, okay, thank you. Thank you, Otuza.
Yeah,
thank you.
Yeah, sir, Zabamba, Lavana, Wang, too.
Zababamba, all right, sharp job, sharp.
All right,
isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi uthe amapholisa asacwayisisa udaba lodlakela enyathime njalo azethula umbiko ojulileyo ngokuya kwesikhathi. Indodana kamuyi uSilence utshele kade bebuthene izolo esililweni sikanina ukuthi sebesesabela impilo yabo ngoba besethuselwa iziphathamandla zebandla leZanu PF.
Takauya tikaudzwa mashoko ekunzi pano hapachagarike. Inini wacho ndakutochikawo kuziya kuti ndogara kupi. Sisi vangu takutochika hatisi kuziya kumba kwatogara chaiko chaiko manhamba akatorwa. Saka hatichaziye kuti toenda papi nekuti tine mashoko atakaudzwa nevakuru vemuno. Zvikanza hamuchazopagarizve pano.
Umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye obesesililweni lesi izolo uthe kusobala ukuthi uAli wabulawela ezombusazwe. UChamisa uthi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyazithulela ngemva kwesihluku esingaka. Ngesizwe amazwi kaChamisa.
aurawa hazvisi hapana doubt yekuti akaurawa hazvisi doubt yekuti akaurawa nani hazvisi doubt kuti it is politically motivated. This is a very bad indication of the elections in 2023. It tells you that the darks of violence, the darkness of violence and the dark clouds are gathering. Munangagwa hataure nenyaya. Kune dzimwe nyika kana kwadai mutungamiri wenyika pakapa moneni paya vanobuda vachaura zvinhuzova ani mapanza ipa zvatiri kuona apa handizvopa.
Abasekeli bebandla lezanu PF bake bazama ukucitha umbuthano kade ukhona izolo kodwa behluleka ngoba abalandeli bebandla le-CCC bebavimbile. Izolo ebusuku kubikwa bese kugcwele amapholisa. Ilizwe seliphakathi kokukhala njalo kulandela ukubhubha komunye njalo wake waba umholi webutho uMajor General Sydney Bebe. uBebe ngowesithathu olesikhundla sikaMajor General obhubhe kumaviki amathathu asanda kwedlula osekudale imibuzo eyinsindabaphenduli. Kwaqala ngoGodfrey Chanakira kwalandela uSikhulule Nyathi. Bobathathu bebele sikhundla esifanayo njalo bebele minyaka yesithupha lanye 61. Kambe kungakusenzakalani? Sixoxele walwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra umnumzana Max Mkandla uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya lapha sokulohlupho lapha ngokube silahlekelwa ngabakhokheli especially kakhulu bona laba i-age group yabo laba ngibonke 61 61 and then with those a-rank ayiyo yona kubelandelana so ngazani ngamaphahla ngibabuhlungu kakhulu siyalahlekelwa ongaboniyo kaboni kaphaphame kusiye kusethusa kakhulu ukuhamba kwe-leadership yombutho yebo kambe ngoba kuthiwa ngomume Major General ema retired this and that. Thina njengombutho we only retire ngokufa. Esikwazi ukuthi khona uba disarmed kuphela ezandleni ukubeka isikhali phansi, but in knowledge and in thinking and experience kuyabe lokho kukhona lapha ekhanda la. Kuyabe lokho kukhona embonweni yethu. So bafebare bancinyane kakhulu bafulathele ilizwe bebancane kakhulu. Ngiyehluleka lokuthi ngikhulume ngakho ngoba ngihlengezele inyembe zincane bona abafowethu befulathela ngesikhathi befunakala kangaka. Silahlekelwe kakhulu ngamaqhawe lawo. Kuyethusa ukuthi imbangela ivela ngapi lapho kulahlekwe khona umuntu egumeni ngezomdeni akuselakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo kuyatholakala. So lapha lakho lekho njengoba ngisizwa abanye egudwini lapha bathi bona mhlawumbe ama-vaccines lawa abahlatshwayo ba-reacta kuwo yikho lokhu ngabe kubangile yikukhuluma kwabantu khona lokhuyana kokucabangela ukuthi engxenye lokhu kanti-ke isikhathi sikankulunkulu mhlawumbe siyabe sesifikile kodwa-ke asonto esingayikhangela kakhulu asikhangeleni ngokuthi kanti kwini osokungenile salahlekelwa kangaka la uhulumende kumbe uprezidenti la ikakudingisise lokuthi walahlekelwa ngumbutho wakhe awuthembileyo kangaka kuyini yibo labo esibakhangele ukuthi ngabe amxhasa laphana lalaphana bexhase lesizwe ukuze lazo isizwe sibone ukuthi silabakhokheli baso.
Yona inhlonipho abayiphiwayo bona laba uMajor General abasichiyayo uyavumelana layo yini
kulokhu-ke okunye lokho ukuthi khona ekugcineni kakhe laba bafowethu ye kabagcinwe sibili ngobana ngamaqhawe lawa inhlonipho abayiphiwa nguhulumende ayithandabuzeki besingayitholi inhlonipho enjengayona le kuhulumende wadlulayo li-new dispensation le kayila Zipra kayila Zandla kayila kuthini iyakhangela ukuthi umuntu wenzeni ngesikhathi sakhe ilizwe leli ulenzeleni khona kuyana ukuphuma egumeni nje umuntu esiyalwela ilizwe lokhana already liqhawe yibuqhawe lobuyana yes ukuphunyuka empini nanamhlanje abantu bekhona ngamaqhawe esizwe akula qhawe kuthiwa ngele district ngele ward ngibe ngele province iqhawe liqhawe. So inhlonipho ephiwayo laphana abantu kabayamukele uhulumende lo khona lo utshengise inhlonipho, utshengise ukunanzelela ama-contributions ayenziwa ngamaqhawe lawa ombutho. Uqhawe buza ngendlela ezehlukeneyo kusiya ngefield yomuntu ukuthi yena umuntu ebesenzani esizweni selizwe ebantwini. So ngalokho ubone kufanele akukhangelwa nje kuphela i-background yokuthi umuntu wajoyina impi. After that, what next? Benza lokho lalokho lanye baba ngama-peacekeepers bahamba balombutho le endaweni ezitshiyeneyo emazweni atshiyeneyo besiyagcinisa ukuthula khona ngale okungathi yi-peace mission. So ngalokho ke ngibona ngazani kulungile khona khana okwenziwa nguhulumende ukuthi bephiwe inhlonipho yobuqhawe belizwe.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla owala impi enkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyeToro Otso Sun Development Trust ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphutshise inhlelo azisungulayo ezokuphathisa abantu bohlobo lwesisan kumbe tshwa abatholakala eTsholotsho lePlumtree. Inhlelo lezi zigoqela ukulotshwa kwengwalo zolimi lwabo lona olubikwa lungabhaleki lula ngoba lwehlukile kulokulotshwa kwezinye indimi. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukusungula ngokusemthethweni lamuhla umhlangano wendimi ezitshiyeneyo we-Language Conference eVictoria Falls wokuthuthukisa indimi ezikhulunywa elizweni ngokusemthethweni. Indimi lezi ezilitshumi lesithupha zibalisa isiChewa, Chibharwe, English, Kalanga, Khoisan, Nambia, Ndau, isiNdebele, Shangani, Xhosa, Sign Language, Sesotho, Tonga, Tswana, Venda, lesiShona. Umqondisi weToro Otswa Sun Development Trust, umnumzana David Ndlovu, uchasise okunengi ngasebe kufezile kundaba zolimi lwabo.
Thina sinhlanganiso eyaqalwa yiwo amatshwa, sincedisana laphana nalaphana. Ulimi lolu lunzima kakhulu ukulubhala. Kodwa ke isifiso sethu vele yiso sona leso sokuthi ngani nga kungavuselelwa ulimi, kuvuselelwa amasiko. Uyakhumbula ukuthi vele kudala ngale kuka 2010 bekungakhulunywa kakhulu ngamatshwa, vele lo limi belungazakali. Kodwa sithe sesiqalile yona le nhlanganiso kwase kuqala ke ukuvela ukuthi eZimbabwe silabantu okuthiwa ngamatshwa. Esikhathini nje sinengwaku uhlala kukhulunywa nje ukuthi hayi kulamasili abantu abathanda inyama ukudlula bonke abantu, abantu abahlala egangeni mabe bona imoto ababaleka. Kodwa sizamile ukuthi konke khona lokhu sikuchithe, sakuchasisa nje ukuthi hayi amatshwa bangabantu nje bayafana labo bonke abantu eZimbabwe, and khonoko kukhulunywa ukuthi hayi abantu abathanda ukuhlala egangeni akusiqiniso. Kathesi ke kusukela khona phana ngo 2010 kuze kuyefika namhlanje sesilabantwana mpela abaningi asebehambile ezikolo, abaningi sebebhalile uform 4. Ngikhuluma kanje silaba ngu 3 abase university akade befisa kakhulu ukuthi ngani bangalufunda lona lolulimi, ngoba ke uhlupho lukhona ukuthi kakho umuntu ongalufundisa. Kanti futhi silabanye abantwana sincedisana lohulumende abase national park asebengama game ranger, silabanye futhi abantwana abathathwe yi prison service ngiyacabanga ukuthi nje njengoba uJune siyaphela labo kuyabe sekule pass out impela. I'm sure inumber wakhona iyafika bo 20 yabantwana besikhweni abazabe sebengamagajele. So ke lo hulumende hayi thina siyasebenza kukhona lapho lalapho nje ukusilela khona okokuthi manga kungalungisiswa hayi cabanga ukuthi konke kungahamba kahle.
Uhulumende uyayiphathisa yini inhlanganiso yakho ukuthi ifeze injongo yayo, njalo yiziphi inhlelo eselizo? lenzile ukuthi lithuthukise impilo yabantu la.
Masikhuluma ngokuthi uhulumende uyaphathisa yini. Hayi kuzima ukuthi ngitsho, kuzima ukuthi ngitsho. Kodwa ke engingakutsho nje okuncane ukuthi ekukhulumisaneni kwethu lo hulumende kuye kwaba lohlelo la uhulumende ayathuma khona ama ministers njengokuthi ubaba umhlonishwa uJulia Moyo bake bafika lapha lo mhlonishwa uKhen Mathema esasenguminister weEducation bafika bazozwa izikhalo lenhlupho esihlangabezana nazo bazinikelela mpela ukuthi hayi bazasisiza ekutheni sivuselele ulimi lona lolu basincedisa futhi kakhulu ekutheni kuvuselelwe amasiko ngokuthi kube khona induna kube khona induna induna seyakhethwa isikhona kuthi khona lokhu kwasijabulisa kakhulu kwase kusitho vele ukuthi kathesi kuzabalula ukuthi kuvuselele ulimi lona lolu kodwa ke okunye nje okusilelayo ikuthi kube lezinto mhlawumbe ezingasetshenziswa ekutheni kuvuselele ulimi lona lolu phecelezi lokho esingathi ngama resources asilakho thina kuyavele kuyasilela kakhulu okunye mhlawumbe engakutsho ukuthi uhulumende through iMinistry of Education ube seke wasithinta wathena uzathumela ithimba labantu esizahamba labo sike siyehlala mhlawumbe iviki noma amaviki amabili sibhizi sicubungulula ulimi lona lolu ukwenzela ukuthi siqale ukubhala izingwalo ezingaqala ukufundiswa kuma ECD la kubo ma primary school ukuze kuyefika mhlawumbe esecondary so sisalindile ke ukuthi sibone ukuthi khona lokho kuzaphelela ngapi.
Lo ke ngumnumzana David Ndlovu umqondisi wenhlanganiso yeToronto Sun Development Trust obexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle liledaba lokuthi iCommission kaHulumende elwisana lenkohlakalo eyeZak ithi kulabantu abangamajumi amabili lambili abaxwayisiswayo ukuthi bathola inotho yabo njani njalo ngokusemthetheni na. Isiphathamandla seZak umnumzana John Makamure uthi bacwayisisa inotho yabantu laba abangaqanjwanga amagama abathiwa balenotho edlula izigidi ezingamachumi amabili lambili US $22 million. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi izikolo zamaboarding sezitshele abazali ukuthi bangezelele imali abayibhadala kuqala ithemu ngokuphindiweyo kabili besithi indleko sezikhwele ngesilinganiso esifanayo. Okwamanje sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 makhiwa mahle linjani makhiwa ami baba ababala izindaba ezimnandi esizizwayo sokungani luluthi luthuluka lwenyosi hhayi hayi liyasibalela madoda hhayi ngani ngahlala linjalo lizibale sili kakhulu ya hhayi ngiyabonga kakhulu lami bakithi hhayi linti nje ngibona kungumbononyana kwami lapha mane ngubona mane hhayi izimbagwa so zilunge madoda asozilunge iqiniso lihla hhayi lokhu kuzikhohlisa ukuthi lizibe izimbago zalungasozi ngoba akathi sibona kho bekhetha laba engamasotsha uzokuthiwa isotsha lingene kati bathini ukuthi bekile abanye labo bengene kati ukuthi ilizwe lingabuswa ngamasotsha ngendaba ekuthini anti bakhona abanye abantu abafundileyo baningi baningi abafundileyo labo bengene kulabo bahlale bengamasotsha befele ebusotsheni bethathe intentsheni besebusotsheni kati into enkulu bafuna ukuthatha zonke izikhundla ngabantu abanjani hhayi umbuso kamniza mnakakwa hhayi angikwazi ukuthi unjani umbuso wakhe lo iqiniso lethu umbuso kabudoda lo ha madoda kodwa hayi hayi mina into ngiyibona lapha lapha siyakona lapha aha bazamchaya ukhu kuzasale khamisile bamchaya ukhu ya uzahlala phansi sehlelo lokuhamba zibe emtemi chaya ukhu manje ligwala kangaka igqokisa idwabe igijima ezeke ibale ezeqathe dubhekwe nale asazi ukuthi atheso zakuyaqatshana hayi mina sesidinwa ngalomuntu lo aliba kwenzakala bakithi hayi ngazi ukuthi indlela umfana okuncane lokhu lakho kwaye ake kwenzeka kwemasinyane manje kwenze kuke kungene sibone ukuthi yena uyenza njani hayi kunomdala umdala sebhugile umane hayi nami ngiyabona nqane ngikhangela umdala la kimi zini hayi undodala usebhugile ngicela libaleka amagodi yami noma ngiwathumezela kali aliwabale angavithi yindaba hayi kumbe ngiyaphambanisa hayi madoda like liwabale like libikutshela undodala ukuthi enditheli mina ndayenza yesiyo thank you kudwa hayi mkhumane
sanibonani sanibonani good morning livuka njani Zimbabwe omuhle mthakazi omuhle mandabela mahle khona ngapha ke edandanda linjani khona ngapha ke kwekhwe sanibonani lonke kwabulawayo eBotswana South Africa sanibonani khona ngapha UK linjani lonke maZimbabwe mahle ke nihlekiswa le ndoda lethi sisazokubona ukukhula eZimbabwe uqinisile lo bakho sisazokubona ukukhula lapha nekhaya bese ngidlulisa nami ukukhathaza ngokukhulu ke ngamazwi kaGawule ngazi noma ngithi ubaba uGawule ubani ngendlela akhuluma ngayo ngokulahla kwayethi ayizamala thina into zakudala lezabana abazingeni bona abaziludo ngokudala lokho ukukhuluma kanjani amazwi anje ungumkhokheli ungusaziwayo eredweni emsakazweni omkhulu kangaka Studio 7 lapho zwa khona ngabantu bonke la ngitsho nangemuli yakhe ayizamala bamuza maye ukukhuluma kanjani amazwi anje ukuthi walahleka kudala lo abakwazi lutho bona abakungeni bona izanuPF kathi kwenze njani but hayi seyidumele amasumpeni sedumele amasumpeni ziyakhala ke 2023 asamenisho yovota bakithi ababhalisileyo bonke asisukumeni labangakabhalisi asamenisho yobhalisa sivoteleni ke iqembu elizasiphatha ngcono sisibut kuzolunga kuzolunga asamenisho yovota
basakazi abahle basakazi abahle abasazi beqiniso basazi baStudio 7 yalibingelela igama likaJesu ngizembele kanye labalaleli balesi studio ngithi khona kini philani ngenkosi yethu bafowethu ya kulo muntu engamuzwe ukukhuluma lapha oliwovedi I'm sure lo muntu ethi khona yena uhulumeni uzangena kupower kumele enanze kakhulu amawovedi kanti wona amawovedi sihlale ngamawovedi amawovedi oh kumthetho zibaye iwovedi ngoba lami nginje ngangikhipha imali ngikhipha amabhroko ngikhipha izicathulo konke amafamashu nginika amagorilla wonke umuntu olisezimabhroko iwovedi abantu laba ngamawovedi into ebahlupha yinye balenhlanhla bona ngoba nanku uhulumende umgabi wabanika ama 50,000 yazo lama 50,000 kungasoma bond kuyimali elisisindo kodwa oyale ngqondo ngayo impilo yakhe wayitshintsha kodwa bangayizithutha impilo yabo baqhasa ukuthenga grocery ngizinkwa ama biscuits izwitsi umuntu wakhohle ukuthenga inkomo wakhohle ukuthenga something okwempilo yakhe ungagenerate imali yibo abantu abahluphayo wena bani asithe ngona wonke umuntu oselizweni liwovet wonke umuntu elizweni umkhomrade hayi lokuthi kwakuthi ambula amahovedi chiyanto khonokho lokusibulela ilizwe kokubafowethu lokusibulela ilizwe abantu bathola imali enhle ukuthi abale ngqondo sibili bakhatshana kodwa ngale ngqondo bahlupheka yonke begala khona kabaphiwe imali ngohulumende awu madoda hayi ake sekeleni lokhu sike sizinwayeni sizingcwebeni hayi vele imibono yabantwana kuphela zwi kani imibono yabadala anisikhatshana ngiyabonga ngiyabonga bafowethu
salibonani salibonani basakazi nabalaleli kwestudio 7 mnelami igama ngoAdolf Shaba ngiyabonga kakhulu emsebenzini omuhle eliwenzayo ye mina sengayibona manje eZimbabwe akulandlela ukuthi umnankaku uzoquma ngo-2023 awungeke uvukele wonke umuntu ezweni usinde lento angekaza aphunyuke kuyo nanku umnankagwa uyalisa abafundisi ukuthandaza uyalisa abantu kuyenza i-memorial service kamagayisa ubopha abantu bulala abantu ngempela nanku umfanekiso kasatane ngoba ma ungabheka uhambe encwadini kaLuke Luke 10 verse 19 uthi usatane ulanda ukuzobulala ukuzotshontsha lokudiliza konke khona lokho kwenzakalayo izinto ezenziwa ngumnankagwa so singakuthatha njengomfanekiso Satane, is ZANU PF is a satanic organization. Well, anginani ayilikho elinye igama engayiphayo. Nanku indlela okwenzeke ngakhona ku More Blessing Alaska sizwe into enje. Ukuthiwa umuntu uqunywa abe ngamapieces. Umuntu uyaziwa akabotshwa. Hayi, asazi. Kodwa uNkulunkulu esimethemba ngoba uthi ungabulali.
Sawubona, sawubona Studio 7 obingelelayo uMazi wase esigabeni sasengwenyeni kotshaka le eKhezi. Mina ngibika udaba lokuthi imiphakazi ayizame ukusivuselelela amasiko ethu ayesenziwa ngomkhulu kudala, ngoba impilo isemhlabathini. Ke sizame ukuthi uvuselele amasiko ethu, kuphunya itenye kudojwa amathambo njengakudala izululini, sikwazi ukuzimela, ngoba le nto le ezepolitiki ayize kusisebenzela. Mangibheka nje ubuka le emashonini izinto zenzeka khona, kodwa ngapha kithi somiso sihlasele kakhulu ngapha eMandebeleni. Masingazama ukubuyela emasikweni nje ethu, sikwazi ukuzimela, siye nasendlelele, siyoxolisa lapho obonakale khona izululini siyilimele. Futhi noma sesiyacela ngale siyocela ushukela, kodwa ukudla sinawo.
Into kunganceda izwe leZimbabwe ukuthi nje kubuso omnye umhlobo ongasoshona. Kumna ngagwa ngale kuthi udivelo zothatha ngochiwenga ngapha ku-NDC ozothatha ngutendayibhide ephindebele uvice westshoni. So amaNdebele abo sani, Pumani, Pumani kusile uyakhanyelwa. Even la kuphethe khona abantu be-SCC, uzathola ukuthi abantu abalethe bezosebenza endaweni zakhona ngamashona kobuhanki. Even izitimela zahamba, wathi ungena ezitimeleni lapho ezifolos, uthole ama-security ngamashona, whatever. So ilokhu zeni ayilindeni ne-MDC ukuthi ikusole lokhu kudayi kuyinto e-wrong. La bantu bayasebenzisana laba bantu. Asibambanini bantu bakithi, nomthwakazi nawunxusa awusibambanini lezabo. Ngosabambananani ukuze kube lula, kuze kube lula. Abambanani hayi ukuthi izani umqondisi wekuzapho, umbuzapho yokumqondisi, ababambani njengabantu banye. Kade umuzi nxa sudivideke ngaphakathi, umuzi oyi-one nomthakathi uyangikhona ukungena khonapho. Ukuqamukana kwenu phakathi MRP lozapho kunomthakathi, sekungenile phakathi abanye ngale, abanye ngale, selidivide ntlabo. Konke kufanele kunazelele, sesemanzi so ungakaze kuwome. Sikhumba lesi sesathi sivundile, kodwa sisagwaqeka. Gwaqani into yenibe right.
Alawu-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho akwele Russia abikwa esethethe isilinganiso sedolobho le-Severodonetsk kwele Ukraine okungamachumi ayithoba minwembili ekhulwini 80%. Uhulumende wele Ukraine ubikwa ehluleke ukuhlenga izakhamizi zaleli dolobho ngoba amabutho akwele Russia ebombe wonke amabholoho asuka kuleli dolobho. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Hayi, mbona nganto uPutin la nganto is lost his mind ngoba wangena laphana ekhuluma esithi yena ubefuna ukuzimbizela ama-Russian natives ukubulawa kwabo in the eastern part of Ukraine. And then bathi bona bazaqeda impi leyi in a few weeks or in a few days. But isibona ukuthi ama-Ukrainians lawo ayalile athi hayi lokhu abakuvumi ngoba they have their own country and is sovereign. So uthumezwa kwezikhali from other countries mina angiboni kurongo ngoba lawo ma ungabona ukuthi izibhakela seziqinile lapha kumele udinge lawo abantu abachaya into ehambayo. So mbona lami i-Ukraine izimela njenge lizwe elifuna ukuba there for a long time.
Manje nxa sikhangele osokwenzakele ngemva kwamalanga alikhulu angu-100 kulwisanwa, siyabona ukubana impi yakhona ilokhu iqhubekela phambili. Lanxa ele Russia lalicabanga ukuthi impi le izathatha isikhatshana nje esincane, sebethethe ilizwe lonke, kungakutshengisani lokhu?
Hayi, into esiyibona lapha ukuthi ma abantu bezimisele to defend into ababelievayo, it's in anything esiyibonayo in our lives ukuthi ma lawe uzimisele ukuthi hayi lapha ngizayenza into le iphumelele. Sibona ama Ukrainians they were outgunned, bebela masocha who are not regular people. Sabona abantu abesifazana bephuma from Europe yonke bebuyele Ukraine la bechayisa khali shoulder to shoulder labantu abakhona ngale. So mina nginese ngengayibona ikhulunywa nguNapoleon esithi morality or morale is three times more than a soldier. So khonapho yikho esikubona ukuthi abantu beUkraine bazimisele to the end.
Manje wena nxa ukhangela ubona ngani impilo izaqedwa yini inkulumo na kumbe kuzaqhubeka kunje size sibone ilizwe leUkraine selithabele lelonke?
Into ezaqeda impilo ikukhuluma kuka Zelensky lo Putin ngoba zindala zombili wonke abafuna ukubuyela emuva kula muntu ochedela emuva. So ukukhuluma kwabo ngoba singabona ukuthi history yabo vele they are cousins lama Russians. So leyo ukukhulumelana kubabili ama leaders e-Ukraine le Russia ayabi siphela. And sesibona ukuthi iRussia layo isingena kuma deficit ngendaba eziningi. So I think la bazacabanga ukuthi hayi kumele sibe phume e-Ukraine ngoba it's going to cost them a lot of money.
Siyabonga Thimo Mringai, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.